Zanu PF ungazulande ungazukhangelisise i-trend yakhona i-market elele South yayivele igcwele i-constituency yama-veterans abantu abangale babevele bengabantu abathanda i-Zanu PF kwaba nje le nkinga la e-violence ukuyikhiselwa nje kodwa ngibona ngathi vele i-market South yayivele i-stronghold ye-Zanu PF okukhona ukuthi sesikhangelisise ukuthi abakhethwayo bakhona abakwi-Zanu PF bayazi na umsebenzi singasakhangelisisa ukuthi ngabe alliance kumbe ngabe olunye uhlobo so kuqakathekile sibone ukuthi bona abantu abangenayo abe-Zanu PF bayakwanisa yena ukuthi bathuthukise i-province yakhona ye kubuhlungu abanye abantu abasupporta nje abasekela i-MPC alliance kodwa ngibona ngathi i-Zanu PF yayivele iphethe i-Magdalene South
kodwa bakhona abathi isigaba lesi yiso esilempawu yombhuqazwe wegugu rawundi bangelwa yilo ibandla asebelivotela lamhlanje kungakuhamba njani khona
uyabona ukuthi mnumzana nxa ungakhangela ungakhangelisa isigugu rawundi nxa yayisithiwa i-epicenter ye-conflict yokuxabana i-generation le ekhona kathesi singathi sihambi sisiya phambili si-drifter sigeleza isiyakhatshana abantu sebehamba bekhohlwa ngakho ukuthi nje into igugu rawundi i-impact yakhona ekhethweni siba lutshwane so loba thina singazi sithi ngoba wena lami singama-historians siyazi ukuthi kwenzakala kodwa abakhona khathesi uzilo sekhona khathesi generation yakhona kathi sibona ngathi thina sibethuka sebekhohlwa ngakho akuseyinto esingathi ngesikhiwa yi-electoral factor esisetshenziswa ukukhethwa mina ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi sibekwazi kholokhulathi njengama-analysis akulezinye ezingasaqakathekisiki ezingaqakathekisiyo nxa abantu sebekhethana
ake sikhangele koBulawayo siyabona ukubana yikho lapho umanyano we-MDC alliance othole phose izikhundla zonke kungakuhamba njani ikakhulu sesikhangela kathesi ukubana sekungani abanye sebezisola ukuthi safaka abantu abavela ezigabeni ezingaso zethu lokunye okunjalo ukubona njani wena khona
uyabona ukuthi vele iBulawayo yomthetho emthetho wayo ukuthi yayivele iyizaphu ngisacabanga ngama-mid-80s ngama-90s vele babengabantu ababevotela izaphu kwathi sokungena izaphu ngathi sibhili siphelile umdala sengene ku-unity bahle basekelana le-opposition kulesi ngathi ngesikhiwa yi-consistency ukukhetha i-opposition koBulawayo kodwa singaze sibone manje sokule i-migration yabantu abavela emashonaland iBulawayo vele isigcwele abantu besishoneni i-integration evele esikhuluma ngayo bavele bekhona loba ungazikhangele ibhoso sibili kulabantu abaningi abalamabizo esishoneni yikho mina ngihlala ngikhuluma ngokuthi lokho vele kimi mina ungwenya odlalo eshurugwi wonema mina vele angilandaba lakho kumbe ngunamo shambira kumbe ngusiphezeni kumbe ngumdluli as long as i-identifya labantu bakoBulawayo abanye bakhona bayakhuluma isindebele ngibona ngathi iyahambelana le mentality esingathi i-transformation yabantu bakoBulawayo kathesi
ngokubona kwakho ubona ungani kuzaguquka yini kukhetho oluzayo sibona abantu sebekhangela umuntu bengasakhangeli ibandla lakhe avela khona nxa sebefuna ukhetha
akusoze kuguquke yabona ngenxa yokuthi ama-structures ama-candidates la mfethu avela kuma-structures so ungazunge nokustructure ngatho mina ngangihlala kwenye imihlangano yabo-alliance yabo labanye amaphathi labana ngisenza i-program bo-Violet Gonda kuchasisa ukuthi kulamanye ama-candidates loba elelizwe lesindebele kumbe elesivenda kumbe elesindawo kumbe elesidonga kodwa uyabe engazakali ngabantu ngoba kasebenzi labantu so ungaze unandelisise ubuntu abantu abakhethwayo bakhona abafakwa ama-candidates akhona ngabantu abalamabizo atshiyene kodwa bayasebenza mase bayathandwa ngabantu abakumasezi kumbe ama-wards so i-trend yakhona ayisozintshintshe ngoba akusize kwenzakala ukuthi i-population yamandebele yedlule abantu besishoneli kuzaba vele kuhlala kule integration angithi i-infiltration nanti i-integration so ngaphandle kokuthi bona laba abathi khona kakufakwa amandebele bafake abantu kuma-structures abasebenzayo la ma-structures bazabe belokhu besehlulwa kuma-primary election so mina u-2023 akusoze kuguquke kuzavele kuhlale kunjalo kuphela.